siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Diliza Mangoye ongeke waba lipolisa. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Yeah,
mnumzana ungasitshela ukuthi wena njengomuntu owakhe waba lipolisa ubona njani lokhu okwenzakala eHarare mhla ka 1 Ncwabakazi?
Engakutsho nje ngamafitshane ukuthi okwenzakala mhla ka 1 Ncwabakazi yinto ebuhlungu okokuqala eyayisengayikhangelelanga ngesikhathi lesi ngeminyaka le after independence. Ngathi ekuqaleni ukuze kube labantu abademonstrate-ayo, ngizathanda ukuthi ngihle ngitsho nje ukuthi hayi ngokubona kwami kwakungadingeki ukuthi abantu labana abangene kuma-streets bademonstrate ngoba i-VEC yayingakachaphi amalanga angu-5. Ayinike ukuthi announce ama-results. Although vele argument yabo ukuthi ama-presidents ayiwaqala ukuvalwa yiwayimele eqala uku-announce. So amasosha ngendlela angena ngawo angiboni ukuthi amapholisa hhayi esesebenzise amandla wonke ehluleka. Kumele amapholisa asebenze ukuthiwa i-button and shoot part. Bafuna abantu abatshaywa khona ngenduku leziyana wabaleki. Nxa kungehlula kuyafakwa lokho kuthiwa i-tear gas intuthu leyana ebabayo. Kungehlula kuyabuya loba imota leyana eyamanzi. Amanzi lana ibapush. Kungehlula kumele kubuye izinja kuthiwa i-dock section. Kumbe kuzokugcina kuthiwa i-mounted unit eyamabhiza. So konke lokhana kwakumele amastage yonke lana ipolisi iwasebenzise kukhanya ukuthi hayi lokhu kwehlule madoda. Sesicela i-army. And ngomthetho wesisekelo selizwe i-army nxa ingena izoncedisa amapholisa ingena under i-command yamapholisa. Ongawukuthi kumele basike behle batshelwe ngamapolice briefing on the ground ukuthi hayi lapha madoda sile problem enje ama-streets anje besitanga ukuthi senze kanje sishoda so. So amasosha ngendlela ayenza ngayo laphana avele angena eseku-action okutshengisela ukuthi kwakungela coordination between amasosha lamapholisa and ku-TV kwakuzikhanyela ukuthi amapholisa kwamanye amakhona ayethukile sebona amasosha esefikile okusindlayo ayengatshelwanga ukuthi sokubuya amasosha. So-ke ngibona ngani kwaba lokudonselana khona phana lokucatshela okungena khona ipolitics-ke manje ukuthi ngubani owasusa amasosha ezinkambeni amapholisa adide esawagcelayo but lokhu kuyazikhanyela ukuthi amapholisa kungabe kwacelwana maybe phezulu le kodwa laba ababeku-ground babengakwazi ukuthi kwenzakalayo.
Ya, sike sezwa ebufakazini obethuliweyo ngabanye abakubutho lamapholisa siyabona ukubana ngokukhuluma kwabo bathi bona bangani babelolwazi lokuthi kukhona ukuzenzakala yiko bagcina sebebiza amasosha. Kubona njani wena khona
lapho? Ke ngeke siphikise ngoba le USSC lona ukuthiwa i-intelligence angazingesinto ukuthi ngathi leyo kaba ngeke basitshele bona sebengaclaim ukuthi kunjalo kodwa ke ngabe bekuzwile lokho kunzima ukuthi sikuphikise kodwa ngoku-acta wabo ke ngaba bekuzwile lakho akubaniki imvumo yokuthi bahle bangene bafake uhlamvu emuntwini. Uhlamvu emuntwini igande into yokugcina and amapholisa wona ngokwawo lawo before ayibiza amasosha alase istage sokuthi lawo asebenzisa imbhobho edubula phezulu kanjalo ukuze kugcine umuntu esedutshulwa. Ukuze umuntu umdubule ngemthetho weZimbabwe hayi kunzima kakhulu okokuthi even ungamdubula ukula maphepha amaningi omele uwabhale sile utshengisele ukuthi umdubule kube kusemthethweni.
Manje wena ngokubona kwakho kungakwabangelwa kuyini ukuthi kuthathwe inyathelo lona leli? Siyazi sibili ukuthi ukhulumile ukuthi kungaba yipolitics kodwa ipolitics yangikhona ingabe iyukuthi yayisetshenziselwani
laphana ukuthi ingabe yayisetshenziselwani kunzima ukuthi utsho ngoba kuziningi izinto ezifihlwayo lapha kunzima sibili yiwe sebesesikutshela ukuthi sesispeculator or sesicabangele ukuthi kungabe kwenziwa yilokhu njalo babebona ukuthi nxa bengavumela abafana labana belokhu bengene ezitaradeni kungenza ukuthi kugcine kulumatha umlilo omkhulu ongalumatha sibi laphana lami umuntu we-security I cannot dispute that angeke ngikwali lokhu ukuthi aluba wayekela abafana balaba belokhu begijima kanjani ilanga laze layatshona kwakuzaba nzima babhatanti but ke manje ukuthi kwakuvele kuyinto ecatshangiwe ngabe NDC njengabe besisho sokunzima lathi ukuthi sisho nxa kuyukuthi baqhamukela nje bacabangile ukuthi abafana laba bazenza lokhu sibuhlungu njalo siyasula ngoba bacina kulimala kwafa labantu ababengelani le demonstration leyana yinto esivele siyiqakathekise ukuthi ngokubona kwami lokubona ama-reports kungathi abafana labana bayebaba bedemonstrate ayisibo abacina bedutshuliwe kwasokudutshuliwe. kulwa nje abantu mahlayana yifo okubushungu kakhulu thina besicabanga ukuthi bazakonjolozelwa babanje babotshwe bahanjiswe enhlotandaba bayitholakala ukuthi balecala loba abanacala.
Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lo-ke ngumnumzana Diliza Mangoye owake waba lipholisa osekubandla le-ANSA.